Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokho kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa i-blend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushotha kwamafutha, kodwa-ke sinanzelela ukuthi-ke awashothiswa yikuthi ayabe engekho. Ifuel iyabe ikhona, kodwa-ke nxa yokuthi uhulumende wabeka umthetho lo ukuthi-ke idaluthwe-ke nge-ethanol, sokusenza ukuthi-ke idileye ishote, ngoba i-ethanol yangikhona iyabe ingayeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke le-fuel ibisiphuza-ke. Sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola-ke engathengisi ifuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo-ke i-artificial shortage-ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edwalele ephalamende umnumzana Prince Dubekosi Banda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke krisi sokugcwele ama-queues abantu abalayinela ukudinga ifuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Kuyakhanya sibisibile ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi bethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, also kusenza ukuthi laba abathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe beyehoda amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye i-international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqansile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba-ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami-ke ngezimota, ekuseni kuyakumele zithele amafutha, kodwa-ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole ukuthiwa kayikho izetholakala emini. So kuyabe sokumisile-ke umsebenzi ukuthi izimota zisebenze. Ngokunjalo-ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba-ke izimota nxazingelafikela zingeke zisebenze. Kodwa-ke kuyinto ebingalungiseka, ngoba yona ifuyele ngokwayo uyabiwodiwe uyabi khona-ke ngenxa yohlupho lukahulumende ofosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le-ethanol. Besithi kona bazama-ke ukuthi bathole imakhethi yayo kumbe bathole bangezelele i-employment-ke ebantwini bakithi, kodwa-ke ekuqineni kugcina sokubulala i-employment, ngoba-ke amakhampani ayo asasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngenxa yokuthi i-ethanol iyalingekho.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi osokusenzakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe, ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukusela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ilokhu iqansa, but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu, kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo. Ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers, abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe bazaqalisa ukukhala, ngoba intengo yakhona yabe isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimoto emhlabeni jikelele ikhuphukile, kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.